empilweni yami kangikhethi umuntu ukuthi ngomhlobo onjani. Kodwa abantu abamhlophe yibo abakhozela ukuthi i-climate change ibe khona ngenxa yomhawu wokuthanda inotho. Ngoba ungakhangela ukuthi ama-industry wonke la ayengama-British and abantu beZimbabwe ababhenefitanga lutho. Ungakhangela imigodi yonke le yade beyigebha, bebeyigebhela i-benefit kwakungama-British. So even i-energy, bengikhangele i-energy we-loan kwi-price ye-water ukuthi nguye wayengumanager we-energy ku-World Bank. During i-era yakhe wanika i-America only 90% funding yokwakha amadamu, wanika i-Africa i-8% kugoqela o-Caribba. Namhlanje la nxa besithi basinika i-$260 million bayenzelazi ukuthi i-Caribba ingadabuki not ukuthi basinceda. Kufanele bakunanzelele sibili Obama sibili lemuli zabo ukuthi kufanele bayenze sibili okuqinisile ukuthi ukubhidliza kwabo i-environment babuye bezonceda kakhulu ikakhulu e-Africa ngoba thina kasitholanga lutho nge-Africa. Kodwa ngiyananzelela futhi lama-China lawo ama-China futhi asezobhidliza e-Africa bebona siphakathi kohlupho olungaka babuya nje bezithwalela imali yabo bephinde babuyelelayo. Thina njengabantu be-Africa sitholi lutho kukhonokho.
Kodwa njengoba vele sokwenzakele, ungathela eZimbabwe kule mizamo ebonakalayo yini eliyenzayo ukuqeda lolu hlupho?
Imizamo ikhona sibili ngoba ungakhangela ukuthi silogatsha ole-EMA ole-environment management. Siyazama sibili kodwa-ke uhlupho lwangikhona yikuthi abantu bakithi abakakwazi ukuthi nxa sivikela indawo le-environment ubenefit yakhona kuyini. Bona babona ngani bayapanishwa. Ngoba ungathi uyakhayela ukuthi umuntu ungagamuli izihlahla yena efuna ukubiya ngazo, ubona ngani usebhanishiwe ngoba uyabe ngela mali yokuthenga ukugcina. Ube sunanzelela futhi emadorobheni bayathanda ukuthi bawose intuthu liyana yiyo futhi ephinde iyevala umkhaya. So nxa umuntu usithi ungawosi inyama njengathi le basindebeleni sithanda inyama kakhulu sesibona ngani sesicindezele. Laba futhi labo abagcina izidumbu labo futhi bayagezisa izidumbu kungabi le drain lapho amanzi aya khona. Kodwa nxa ususithi uyamisa uvala i-funeral parlor esintwini sokungani ngumuntu olumoya omuntu. Kodwa sizabancenga-ncenga mbijana mbijana baze bawubone umlando wokuthi i-environment kufanele igcinwe kuhle.